ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sikaMoyi umnumzana Morgan Tsvangirai silalisiwe emzini wakhe eHighlands eHarare lamuhla, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa aduduze khona imoli.
Sathi hayi akahambe kakuhle, lathi siyacela ukuthi hayi abakhuluma hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo, engela ukulwisana, engela ukukhuluma okuningi. Hayi funa silahle umdala wethu so peaceful.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla eFilabusi emavinkilini emahole eNsiza South, lapho elisole khona kakhulu abathi kwethuselwa kwabantu libandla elibusayo elibikwa liqhubekela phambili lithatha inombolo zama-serial numbers kulabo asabebhalisela ukuvota bona abathi yikuhlukuluzwa. Siza kuzwa eziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingalwisani kulandela ukubhubha komkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Ikhuluma isililweni sikamnumzana Tsvangirai emzini wakhe weHighlands eHarare lapho isidumbu sakhe silaliswe khona lamuhla, umnumzana Mnangagwa uthembise ukuthi uhulumende wakhe uzabhadala izikwelede. Isikwelede esedlula izigidi ezimbili zama-rands, amadola i-R2 million, esichiywe ngumoyi esibhedlela ayelatshwa kuso eSouth Africa. Wengezelele wathi uzaqhubeka incedisa limuli aze ayengcwatshwa ngolwesibili. Yibo eBohera. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Yena siqale ngokumbuza ukuthi bemukele njani amazwi kamnumzana Mnangagwa njengebandla.
Kuyinjwayelo ukuthi umuntu angangena esikhundleni sokuba nguprime minister nxa ekhuluma uyaphiwa ipenshini. Izikhundla lezi eziphezulu elizweni vele benza njalo. Wawungafuzanga ukuthi ubaba kwa-Otsangirai behlukane lokwabanye, wakufuza ukuthi lapho kwenziwe ngendlela efana leyabanye. Kodwa-ke ukuthi uMnangagwa singathi useyinguquko, ambona ukuthi angaba yinguquko kwani ngoba ubekhona kusukisela ekuqaliseni lapho eqalisele khona izanu. Konke okubi nokuhle okwenziwe izanu abantu bayakwazi, uMnangagwa ube yingxenye yabo. So ukuthi namhlanje ungabe sokutintile ngaye kuyini, ambona ukuthi kukhona sambelile.
Sizwe amazwi amaningi ngokulwisana phakathi kwenkokheli yebandla lakho. Lamuhla bebehlezi bonke yini? Ubekhona umfelwakazi njalo bebekhona bonke na? Ngoba besizwe ingani kuthiwa unina kamuyi ubengafuni abanye.
Nami nguzile kufundwa ngendabeni zayizwele ukuthi unina kamufi kutsho njalo. Kodwa athi abone into emangalisileyo ukuthi kuthe kuphuma naku-ZTV kuphume ngikliphi yona leyo yokuthi umama lwana nangu uyahamba ndibengena endlini ndibesiyanga, ebesezwakala khonapho intatheli yezindaba ekhuluma ngodabolo lodwa nje zwi olokuthi eqalisele ukuthi uzibani angimfuni nozibani angimfuni. Kwesinye isikhathi uyagcina ucabanga ukuthi le yinto nje ephekiweyo ngoba lo bukhokheli be-MDCT bonke namhlanje nibubone kukhona endaweni zonke lapho kade kuhanjwa khona, kuhanjwa ndawonye lemuli yakhona. Akula lapho kuthe khona inkokheli ze-MDCT ixotshiwe.
Sikhulume labanye abasekeli bebandla lenu besola kakhulu ukuthi kungani isidumbu sikamnumzana Tsvangirai silaliswe e-Commando Barracks. Lina likubone kulungile?
Mina angingeke ngatsho ukuthi kulungile kumbe kakulunganga, kodwa okukhona ukuthi nxa kuyukuthi ubaba uTsvangirai ephiwe inhlonipho yelizwe, kutsho ukuthi-ke ngomthetho ifuze ukuthi ngabe vele kuhambe ngendlela ohambe ngayo. Manje ukuthi ukuthi engathiwanga inhlonipho yelizwe engcenye kungaba le mbuzo.
Lo isiphathamandla sebandla le MDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda sixoxela eHarare. Ngaphambilini kwamazwi kamongameli Mnangagwa, isidombo sikamnumzana Tsvangirai sisuswe enkambeni yamasosha eCommando Barracks eHarare lamhla ekuseni, lapho ebesilaliswe khona sivela kwele South Africa izolo. Sidluliselwe emahofisini MDCT eHarvest House, lapho abasekeli baleli bandla abasihlangabeze khona befola ngemigwaqo behlabela. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMark Peter Ntambe obekulumkhosi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli baleli bandla bafole ngemigwaqo behlabela ingoma zebandla manxa abanye balahlekeke bafika eRobert Mugabe Square ebizwa ngokuthi Freedom Square. Abantu bagcine bekuthana emahofisi namakhulu aleli bandla Harvest House ngenhloso yokuvalelisana laye. Osakhulayo uMnumzana Sifelani Moyo uthi ibandla lalahlekela liqhawe elalingela inketha betshabi.
Umdala lo ubemeleli ilizwe lonke, ube umuntu othandwa ngumuntu wonke. Olwesizi labantu, so hayi silahlekile kakhulu ngomdala. Umdala wethu usithile, siyathi hayi ahambe kakuhle. Lathi siyacela ukuthi hayi abakhulumayo hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo, engela ukulwisana, engela ukukhuluma okuningi. Hayi futhi silahle umdala wethu, so peaceful, so that the world they can see that no, ube ngumuntu omelela ilizwe lonke, ube ngumuntu ongagethi wena ungubani, uliNdebele, uliShona, uliKaranga, ubethanda umuntu wonke.
Umgcinihlalo webandla kusabelo seHarare ngummeli wedale lephalamende umnumzana Eric Maraba uthi ibandla lakhe lenelise ukubuthanisa njalo abantu ngobuningi bakhe, abanye bezibuyela bodwa kungela nkinga njalo kungela kwesabela amapholisa njengalokho obesukuvame ukwenzakala. Kube lokuhlabela ingoma ezijeneyo ezijengisa ukusekela umnumzana Nelson Chamisa. Umfundisi uRogers Checo ongenela kulumbuthano laye uthi abantu balahlekele liqhawe njalo lanxa kulokulwisana ebandleni kusobala ukuthi umnumzana Jamisa ulosekelo.
Abanye baye besithi asihambeni ngendlela le, abanye besithi asihambeni ngendlela le, but ukubona kwami umuntu othandwa ngabantu nguNelson Jamisa, because ngumuntu who was involved in politics, lapho kwakubotshwa khona abantu, lapho kwakukhulunywa khona. Abanye babehamba betrayela ama-briefcase lokwana behlala ezimotweni zabo bengelandaba ngemhlangano usebenzele umhlangano bana babengakuthandi kakhulu. So ukubona kwami the general public abantu laba ama-grassroots people
uthi udaba lokungazwani lulula kakhulu njalo ubona inkokheli kuleli bandla zinakho ukuhlala phansi zilulungisise. Osakhulayo uBrian Sibanda ongenele umhlangano unxome ukubambana kwabantu ngokuthula losekelo lwabo.
Siyabonga kakhulu abantu, sizibuyele sodwa. Sizibuyele sodwa, siyaorganiza sodwa i-transport, siyazibuyela sodwa. Sifuna ukuzocelebrate i-life of our leader. Siyajabula kakhulu ngoba wasiyela i-platform.
Umarawa uthi umbuthano omkhulu uza kuba ngowerali eRobert Mugabe Square eHarare kusasa, lapho abantu abazavalelisana lo muyi ngobuningi babo andubana isidumbu sakhe sidluliselwe eBuyera, lapho okukhangelwe ukuthi engcwatshwa khona ngolwesibili. Ngemva kwalokhu konke kube lokujabula, abantu begida bemanyene. Mime da Studio 7 Harare, ngengu Mark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Ibandla lezombusazwe liphikisayo eLemthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla eFilabusi emavinkilini emahole eInsiza South, lapho abasole khona kakhulu abathi wethuselwa kwabantu libandla elibusayo eleZANU PF eliqhubekela phambili lithatha inombolo zama serial numbers kulabo asabebhalisele ukuvota. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emahole umongameli weMthwakazi Republic Party iMRP umnumzana Mqondisi Moyo uthe isenzo lesi sikhomba ukuthi ukhetho oluzayo alula kuthula njengokuthembisa ukamongameli Emerson Mnangagwa.
Abantu bakithi basayesaba bemamadlodlongana bemekhatshana bemavrandini ezitolo kakhulu bakhala ngokuthi bayethuselwa yiZANU PF ukuthi bangavotela amabandla angayisiyo ZANU PF bazathwaliswa nzima. Kodwa siyajabula ukuthi abantu basamukele ngendlela ephezulu kakhulu. Abaningi babhejile bathi bona bangeke bavotele uMnangagwa, umuntu owababulalayo ngo-83 wakhuluma wathena bangamahuhu, bafuna umuthi wamahuhu. Kungakho-ke abantu bakithi bathe ukukhithwa kukaMgabe bona kubancedanga lutho, ngoba iZANU isele ekhona embusweni kakhulu.
Zana Richard Ncube weMahole usole kakhulu inkulumo ezenziwa ngumongameli Mnangagwa kumabona kude weZBC.
Mnangagwa ngicela kaphume ndijala kasiphumuze ngishona asalifundi mina ngihlala eMahole. So eCharles lapha ngawufuna ukufika lapha but ishona hayi sempande kwalo ngicela liphumuze.
Umnumzana Mthandazo Ndlovu uthe kuhle ukuza kwe-MRP esigabeni sakhe.
Siyabonga eMthwakazi Republic Party ukuthi bezofika kule ndawo bezosikhulula ebugqilini, and two ebugqilini esabubonayo obesilwane esasidlile amaNdebele.
Unkosikazi Ntombenhle Dube uthe kufanele kuvotelwe inkokheli ezizaletha intuthuko.
Kususela namuhla bonke siyakhuthazana sonke sihlala lapha eFlabuzi ukuthi asambeni siyavotela ibandla loMthwakazi. Ibandla lapha sivota khona sivotele iNdlovu ngoba ngu-MP iloba ngukansila. Sifuna intuthuko, sifuna imigwaqo, sifuna ababalisi bakithi ezikolweni, sifuna amapholisa akithi.
Umnumzana Mfanelo Sibanda uthi bakhathele ngokuhlukuluzwa ngamalunga ebandla elibusayo.
Bese sizwile ngombuso khona amalungelo abantu ahlonitshwa, siphila ngokwesatshiswa. Abantu bayafoswa ukuthi be emhlanganweni. Abantu manje kuthiwa sikhipha ama-serial number ukuze sithole ukudla. Lo nyaka sivotela iMthwakazi Republic Party, sesifuna intuthuko, sifuna ukuzikontrolela umnotho wethu, sifuna izimpila kahle zibe mahala, sifuna ezikolweni kufundisa abantu bendawo ukuze ulimi lwethu lungafi.
Namkhululi Nyathi uthi sekungathi bona bangabantu bokuza esigabeni sabo.
Nampa abantu bakithi bebuyile. Hayi, mina ngikwazi ukuthi umuntu uyabe sasayelene elokhu ebhizi ngakho naloko emashoneni ishoneni sihlupheka kangaka. Iqiniso lonke leli. Hayi, mina ngiyabonga, semngiyabonga, ngiyabonga.
Ngesikhathi sisiya emoyeni, ucingo lukamnumzana Abednico Ncube belungaphendulwa muntu ukuba achasise ngesenzo samalunga ebandla lakhe aqalwa ngokufuna ama-serial numbers e-BVR kulabo asebebhalisele ukuvota. Ezinye izakhamizi zithi zinyekela ukuveza ama-serial numbers zitshela ukuthi aziyikuthola usizo lokudla kumbe ukungena kunhlelo zesigaba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomlobi uNovuyo Rosa Chuma, yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Ngiyakwamukela kuhlelo Novuyo.
Hayi, ngiyabonga Ntungameli, ngiyathaba ukuba la.
Usanda kwethula ugwalo olulesihloko esithi House of Stone, indlu yelitshe ngesiNdebele. Akusichasisele ngalolu gwalo.
Ikhuluma ngelizwe lethu iZimbabwe. It looks mostly at history from a developer perspective, njengomuntu wakobulawayo. Ama characters amebhukwini ahlala kobulayo azwisisa iZimbabwe njengabantu bakobulayo amaNdebele. Sikhangele ihistory yeZimbabwe, sikhangele idabo labo King Lobengulo, Queen Lozike, independence yethu right through iKukurahundi, sikhangele futhi ama-after effects eKukurahundi, sikhangele nje ilizwe lethu right up to 2007. So it's about the family, the life of a family abahlale kuzezi-5 obulawayo and history yabo.
Ungathi ubujongeni kahle kahle ngokuloba lolu gwalo?
You know, ngikhula obulawayo, especially uma-teen teenagers, you know, sasile propaganda eningi about history yethu, about ukuthi sivela ngaphi njengelizwe, and you know, into zangkhona eziningi zazi-exclude i-history yethu eningi, especially njengamaNdebele.
Lutholakala ngaphi lolu gwalo kulabo abangathanda ukuluthenga mhlawumbe balubale?
Ngapha eMelika approved izaba available ngo-January 2019. Kathi siliphuma e-UK, so online zingaba available and izaba se-UK starting ngo-May. Kwenza ama-book reading. Kathi sinzama ukuthi libe available eZimbabwe, so nzama ukwenza ama-plans ukuthi libe available. But information yonke ikhona ku-website yami, nomvuyochuma.com. Ikho lapho engiyabe ngifaka ama-updates nge-book, nge-availability.
Ulolunye njalo ugwalo olulesihloko esithi Shado olulobe ngo-2013 lumumetheni lona?
Ushado singambhala ngisase-South, ngangiyi-student e-South. Sikhuluma actually ngamaZimbabweans in South Africa, amaZimbabweans across i-border, amaZimbabweans avele eGoli ebuyela ngekhaya. No, it was born from ukutshona ngi-interaction la maZimbabweans e-South, abantu bangekhaya. Le ndaba yokutshona abantu be-cross i-border ngela ma-passport, into ezinjalo ezazichaza, ezazi-interesting. Kubona ukuthi abantu bethu bahlakaniphile, ba-determined, so ngadecide ukubhala ngayo. So Ushado uzu-publishe e-South and u-available e-South.
Ngaphandle kokuba ngumlobi novuyo, kuyini okunye okwenzayo?
Hayi, kathesi ngiphethe PhD in literature lapha e-University of Houston. So ngenza i-PhD yami, ikho nje kuphele engikwenzayo PhD lokuloba. And then ngisalungiselela ukuqalisa i-book tour ngebhuku lami seliphuma.
Uyenza le literature e-Africa yini, njalo yiziphi ingwalo ze-Africa elizifundayo nxa zikhona?
Ingwalo esizenzile so far, one of our own sisi Tangaremba, Nervous Conditions, ayikhona ku-syllabus. Ungugi, Chimamanda, which you know achieve things fall apart. So you're using ngwalesi zivalayo nga.
Usuka lapho ungayithola i-PhD yakho novuyo, uyabe usufuna ukwenzani, msebenzi bani okhangelele?
I-interest yami would be in teaching post-colonial literature university level. Ngibona ngizahlala khonapha eMelika, ngiqhubeke ngabe ngifundisa ngapho lokho embhala ingwalo.
Oko kufundisa vele kusemulini, ngabona uloba enkundleni yeTwitter ukuthi umama wakho wayengumbalisi la efundisa iMaths.
Yeah, hayi umama ufundisa iMaths, ugcwele o-teacher sibilini emulini yethu. Hayi kubonga mina, ndingamini.
Lolo ve kuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomlovi unovuyo Rosa Chuma, yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo unguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli, lingakhohlwa njalo ukuthi lilakho ukuthola inhlelo zethu ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. This is O'Gibbs Dube with Studio 7 esethulela isiphathelane lamasiko lokuphila kwabantu.
Ngilo baba mkhulu babelobola usenzi
yokuzithuki kula madoda athenga odoli babenze omama ezindlini lapha. So licelile ukuthi siqhubeke ngalo daba lolu, siyakwenza ke khonoko ecingweni lapha ke ngilosisa senkosi lobaba uEzwa Chisa Spanda. Sihlobo zami linjani khona ngapha eNgilandi?
Hayi siyaphila.
No, siyaphila kakhulu ke Dube, unjani wena?
Hayi siphile kakhulu, ngihle ke ngigijime ngiye kusisa senkosi. Ulubona njani udaba lolu mama?
Lokhu umhlangano lo vele anyway ngoba okwenza ukuthi kube labo doli benoba kuyini omama kuthathi baningi ukudluloba emhlabeni la nxa sokufuneka odoli kutsho ukuthi omama sebeyengathi and ngalokho abodoli laba badura from into esengizibonile emsakazweni lakubo-social media nxa ubaba elayo imali yokuthenga udoli we-R16,000 uyekulobola uyayishwela
baba sibani nalo daba lapha
hayi lapho mzukulu sizaphambana empilweni sivumile abantu babe sibe lama-chases abantu babe lokho bakufunayo yebo kambe angeke ngikwenzele ukuthenga udoli kodwa labathenga udoli-ke angibasoli ngoba udoli at least uyabe yinto ethembekileyo labo mchiye khona umchiye khona uselelele kukanti omama olizisa ungaziphathi wabo yikho sosenza into baba bagcine besiyathenga udoli sekwazi ukuthi hhayi ludoli lo ungami ngedwa kodwa ngathola lo ntombazana-ke thatha umzukulu wami sebebaningi besibaningi kuye so ngakho-ke udoli nxa ngilaye ngingedwa laye
khonapho-ke yikho kuphela sisabantu abaningi abathi abantu besifazane abaningi abathembakali so ungangcona umuntu azidingele nje udoli wakhe
hayi lokho angivumelani lakho ngitsho lakancane ama-problems ama-relationship akhona sibili omama labo bayaganga obaba labo bayaganga kodwa nxa singathola ukuthi sesithatha sesidinga eyinye i-substitute for ukuganga leyo sizaphelela ngakho kusasa nizavukani sithi abantu abami ngamahlongandlebe nithe ngodoli kuyaphelela ngako kuyaqala
kungabafani
kube ngabazali
ye kodwa-ke manje-ke nxa usukhangele kungcono ukuthi ngingatholi umkhuhlane ngoba nxa ngisithi hhayi lapha kumele ngihlale nomuntu umuntu enihambe ngiqila elala lapha evuke lapha lala lapha evuke lapha elala labantu bonke laba umhlaba wonke olokugcwele azomphathele-ke umkhuhlane ngakho nxa sekungeleyo doli wami angisethuki angisavela ngikhathali ngihamba ngezijayivela ngivakathele ogogo labobani bani kodwa ngiyakwazi ukuthi ngiyamtholeke ezilalela endlini engazange abe lenye indoda kulokuthi ngibe lo muntu lo ngithi hayi lami ngifuna ukuhlala lo muntu yena engicila
malume isintu sethu sithi nxa kuwukuthi umuntu uphambanisile emendweni kumbe emtshadweni kuyabizwa abobabakazi kuyabizwa umalume izimuli ziyahlala phansi ukukhulunywe kulungiswe singafuna ukulungisa ngokuthi siyadinga okunye eceleni vele kutho ukuthi phela kuyagcina kungasela mtshado ngoba odoli laba yesi bayadura nxa bathenga okokuqala kodwa ngasoze abefuna izigqoko ngafuna ukudla ngafuna ukuhanjiswa out so ekugcineni uyabe eshiphile kodwa ngumuntu yini ongakhuluma laye xa usulezinkinga zomhlaba phela okuningi emendeni kumbe emtshadweni akukho about the sexual aspect okunye you need i-companionship ungakhuluma laye thule uzuyefika mhlakaba
ngizazichithela isizungu ngizazichithisa isizungu ngizibambele efonini zami kulezi nsuku le-social media mzukulu ngizazidlalela ngizikhulume lo dube e-america ngikhulume lawo khonapha mzukulu ngikhulume labantu ekhaya isizungu ngangilazo ngibukele le-television kodwa udoli wami ukhona ngikwazi ukuthi uphezulu ngale uzilalele o-anti labo khuluma ngabo babakazi labo malume khabatholakali ngendlawo abantu sesihlala khona emazweni la esihlala kuwe akunjeli nxa ukhona apha e-britain njona use-britain mzukulu uyakhuluma lobani nxa ule-problem uzexoxa lobani ngoba mina athi ngikhathana njengomalume akho ngikhathana angeke ngize kuwe la ngizelungisa indaba yakho uvele kutho ukuthi laba abantu abathola lokhu sebediniwe mzukulu sebekhathele omama bavele bafohle bayeli omama sebefakela unyawo phandle lunyawo endlini hhayi akusebenzi njalo
sizasenkosi khonapho
labo baba bayenza into efanayo labo baba benza into efanayo nxa kuwukuthi
uphume
phandle uphumelomunye ubaba ke malume lokhu
yikuthiuntu
du uyaphela du siyophelela ngabantwana bazavela nga nxa sesiyabe sesithandana labo doli yikuphela phela kwabantu
ungakhangela phela mzukulu laba bathenga odoli kakhulu labana abantu asebaphoxwayo sebelabantwana kudala sebaphoxwa ngabafazi babo umntwana ebengasamdingi kodwa sengizama ukudinga into engangiqeda inkani kwezomzimba ngakho udoli ungcono uyabe uya lapha ngifake ebhatri lanishisa angeke ngibona bomama lani lakho konoko izigodokweni elikusebenzisayo laselidingi ngamadoda la aliqilayo
bala kolapha baba
ayelagani
yes siyaluza udaba beseluthisa sibili kakhulu kodwa isikhathi sethu sesiphelile ngithatha leli thuba ukuthi mbonge usisa senkosi ohlala khona ngale ebritane mbonge lobaba-ke Ezra Jesus Banda khona ngale-ke laye ebritane asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
ngesizwe esiphathelane lokholo silontungamili Nkomo
sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Upetheni namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukuthi sikhangele udaba olungaletha induduzo. Ngiyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe bakhalela lo owayengu-Prime Minister wethu. Bebonani kwisikhathi esihle sokuthi sikhangele imibhalo eletha induduzo. Singakhangela ku-Isaiah 53, iverse ka-3, ithi yona ikhuluma ngoJesu lafithi uJesu yena wayengumuntu owayedelelwa esaliwa ngabantu. Njalo waba ngumuntu wezinhlupheko ejayele usizi. Nxa uyinkokheli isikhathi esiningi ungafumani ukuthi ungabulakho konke, kodwa ukuhlukuluzeka kwakho uzama ukuletha inkululeko ebantwini, kumbe ukhokhela abantu, kumbe uncedisa abantu ukuthi befike kwesinye isibanga, ugcine uthatha isimo lesi uJesu ayisithethe. Siyananzelela ukuthi uJesu wayele njongo, injongo yakhe iyikukhulula abantu, kodwa sibona lapha iBhayibheli sithi wagcine siba ngumuntu owayejayele izinhlupheko, waba ngumuntu owayehlukuluzwa. Njalo siyakwazi ukuthi wetheswa icala yena engalacala engawonanga. Inkokheli eziningi zingena kuleso sigaba. Ngiyakhumbula yena ubabuTsvangirai odlulileyo ukuba ngumuntu owayengumuntu wezinhlupheko, owayebothwa etshaywa kwezinye isikhathi aphosase, waba ngumuntu osegulayo ekugcineni, waba ngumuntu abantu ababecwangela ukuthi engafika kwesinye isigaba, kodwa izinto asebenzekanga ngendlela esasichathangelwa ngawo. Ngakho kwaba ngumuntu wezinsizi. Ngawumkhangele mbona livesi ka-3 iyatshengisa lokhu. Kwezinye isikhathi-ke ngingasabali yena lathi siyangena phakathi kwezikhathi zona ezinjengabantu empilweni, ubusuzibuza ukuthi manje uNkulunkulu ungaphi xa isimo sami sishintsha. Into engithokozisayo ukuthi sinanzelele ukuthi kulo mduduzi sinanzelele ukuthi ukhona owathwala wahamba leyo ndlela enjengathi, lowo muntu enguJesu Kristu. Ngakho ubukhokheli bukaJesu ayisobukhokheli obulandela ngemuva, asobukhokheli obunika imizekeliso, kodwa yena engazange angene phakathi kwaleso simo. Sibona ukuthi uJesu uyangena phakathi kwazo zonke lezo zigaba. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona ihlezi esandleni sokudla sikaNkulunkulu, esinxuswela kuye uNkulunkulu ngenxa yokuthi yena uyakwazi ukuthi thina siyedlula phakathi kwezinto ezinjengoba naye wedlula phakathi kwazo. Yena-ke uba ngumpristi omkhulu, ungumpristi omuhle, onganjengabapristi bakudala ababesiya kuNkulunkulu kodwa bengakwazi ukuthi imizwa yethu njani. Ngakho imizwa yethu yonke le yokuhlukuluzeka, eyokukhathazeka, eyokuzwangana kulaa mntu lendaba lathi uJesu wayithwala, njalo uJesu uyakwanisa ukuyisusa phakathi kwempilo zethu. Kumele ukuthi sitholeke ukududuzwa ngalawo mazwi. Siyathandaza uba baba sithobe inhliziyo, usiduduze, usikhokhele, ulethe ukuxolelana, ulethe lokuba sibone iZimbabwe entsha ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu, sithandazela ukuba abalaleli bethu bazaba khona ukuba sihlangane ngeviki leyo.
Lo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli, uyalandela umculo.
Solo lo figile ie 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 angela li isona galui don conto wano suizmera kuwe tenchizi oyam aniteli nawe baby angela li.
Insisa yomculo ka Othisi Ngwabi esithi themba kuwe. Singakahlukani-ke sikhangele bezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingaliswani. Khuluma esililweni sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Yena isidumbu sakhe esilaliswe emzini wakhe eHarare. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.